ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo samadola alitshumi i-$10 akuphathisanga ngalutho ngoba indwendwe lokhu zisanda emabhanga ngapha le ntengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla. Iningi selisehluleka ukuthenga ukudla okufana lenyama lesinkwa, singakhulumi ngokunye okufana lochago lothukela. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sivanda njalo oyingcweti kwezenotho uthi impilo isinzima kakhulu elizweni.
Intengo iyakhwela mahlala nsuku zonke, impilo yabantu makhaza iqhubeka isiba nzima. Kanti kolama iholo labantu kalisikhuphuki, ikakhulu abasebenzi zikahulumende. Lokhu kubangelwa yikuthi i-exchange rate iqhubeka iqansa isiya phezulu. Laba abathengisa imali ngasensitha bakhe beyinyusa beyinyusa amandla edola lethu leZimbabwe, and kubese kusenza wonke umuntu okubhizinisi akhuphuka intengo.
Okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi intengo esisetshenziswa ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi isisindo sayo singabadleli indleko.
Mvuka Agande, okwenzakalayo ukuthi ke intengo eziningi sebesebenzisa imali yakwamanye amazwe esithi US dollar kumbe iRand, ama prices vele sebewabeka ngokuthi i-rate namhla emsikeni omnyama iminjani. So wenazela ukuthi ama-price angkhona asehamba lokuthi imali itshintshe njani emsikeni lapho thengiswa khona izimali, kakhulu imali yakweMelika i-US dollar kanye ne-rand lase-South Africa. Yikho sokubambe ama-price okuthi abantu abaningi abasakwanisi baxotshane le-rate ngoba imali zabantu vele nje zona zimensi kazikhuphutshulwa zilandela intengo kumbe zilandela laba abaphethe izimali, laba yibabathengisa izimali ezitaladeni, noma yibo khanya ngani kuthiwa balokutsho ekukhweleni kwezinto ngoba abezitolo balandela bona. Kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, bayahluleka ukuthenga ukudla abantu ngoba imali zabo azihambelani, njengoba ngishilo mina lokuguquka okwenziwa emsikeni omnyama labathengisa imali.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi intengo isikhwela mahlayana nsuku zonke.
Isikhwela malanga wonke intengo lapha eZimbabwe. Imbangela enkulu yikuthi isisindo sezimdola siqhubeka sigugudeka mihla ngemihla. Khathesi usufuna 70 zimdollars uze ufike ku 100 zimdollars uze uthenge i-US dollar elilodwa. So sokusithi ukuthi intengo yezinto esizisebenzisayo malanga wonke ezinjengesepa, impuphu, amafutha okupheka iyakhwela ngoba ukuthenga i-US dollar sokubiza imali eningi eyamazimdollars.
Usibanda uthi ukusungulwa kwemali entsha i-$10 ebambeneyo akuphathisanga ngalutho.
Akuphathisanga lutho. Phezu kwenkomo angase ngiyibambe i-$10 leyo. Ukuphela ukhona okumele kusebenze angazi ukuthi aqedwa nini. Ngoba imali ikhethiwe ezimali emabhanga kusukela ezibhenki kusuze emabhanga. Imali leyo siyithola isifezandeni zabo sikhatheleni. Emabhenki kayikho. Abantu namhlanje sebeyoqotha njene besize emalayini okuvulayenele ukuthatha izimadala zalezinto esingatshela ukuthi emalayini kuzibheka amabhenki. So asebeyazi ukuthi kwenzakalani njalo ngobani abathi imali leyo ingatshitshwa reservebank ikhanye ikondwe ezandleni zabokuthatheleni ingahambanga emabhenki. Nothiwe zezinto okhangele sikhangeke uhulumende azilungiswe lezimadu anti-corruption commission.
Umphathi ntambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube wayethembise ukuthi ngemva kokusungulwa kwe-$10 kuzasungulwa enye njalo imali entsha i-$20 ebambeneyo. Wazise ngeviki edluleyo ukuthi akuseyi kuba njalo, kodwa kazange acace ukuthi sizathobani senza imali le ingaseyi kusungulwa. Ngimele iStudio 7 ngu Chris Gande ngise Washington DC.